Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lokhu esesibhedlela kwele-South Africa uqhubekela phambili ukubhalisa kugwalo lokuvota olutsha eZimbabwe kusetshenziswa imitshina ye-biometric voter registration. Kulokuxokozela kunhlanganiso yeZimbabwe National War Veterans Association ngokukhetha iziphathamandla zabalwa impi yenkululeko. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko wakhe lamuhla okuqala emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokubhalisa amagama kugwalo lokuvota kuhlelo lwe-biometric voter registration. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.